Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba uphakeme wakwele South Africa ePitoli uyaqhubeka ngokucubungula udaba lokuthi kwesulwe na ama-permit ezizalane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe.
Kodwa ngokomthetho nje umfula ugelezela kulaba abantu bama-ZTP ngoba uminister indlela abatshela ngayo ukuthi i-program ye-ZTP iyaphela ayizange ibe kahle ngokomthetho.
Amapolisa athi kubhubhe abantu abangamachumi amathathu 30 ngekhefu lephasika lonyaka okulinani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lekhefu lanyakenye. Kuyaxokozela enkundleni zokuxhumana amalunga ebandla le-CCC ephoselana aqatha.
Uyabona amadoda esilwa ebanga imbala exotshaniswa izinja ezingayibambiyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba uphakeme wakwele South Africa ePitoli uyaqhubeka ngokucubungula udaba lokuthi kwesulwe na ama-permit ezizalane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe akhangelelwe ukuphela umsebenzi ngenyanga kaNhlangula. Amagqwetha enhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye Helen Suzman Foundation okuyiwo akhweza lolu daba emthethwandaba batshele omahluli izolo ukuthi isinqumo sikahulumende wele South Africa esokwesula ama-permit la akuqutshwanga ngokusemthethweni. Amalunga enhlanganiso ye-Operation Dudula atshengisele phambi komthethwandaba izolo esithi kufanele abavela eZimbabwe babuyiselwe kibo ngoba bethathela izizalwane zalelo lizwe imisebenzi ngokuvuma ukwamukela iholo eliphansi kubaqatshi. Izizalwane zeZimbabwe ezifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili ezisebenzisa izincwadi lezi zilakho ukuthinteka ngalolu daba. Ucubungula kabanzi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomthetho umnumzana Velempini Thuthani Ndlovu oligqwetha njalo.
Umfula ugelezela kulaba bama-ZTP makuyikuthi kuzosetshenziswa umthetho ngoba siyazazi into zasenkantolo ukuthi terms zisebenzisa umthetho kwesinye isikhathi kusebenza ipolitiki. Mina njengeloya ngiyazi ukuthi akhona amanye ama-cases obonayo ukuthi le case le lo muntu noma kumele ukuthi aboshwe ngokomthetho bazobazesaba ukuthi bakhiphe leso sinqumo ngoba besesaba ukuthi kuzoyenzakalani after leso sinqumo siphumile. Kodwa ngokomthetho nje umfula ugelezela kulaba abantu bama-ZTP ngoba uminister indlela abatshela ngayo ukuthi i-program ye-ZTP iyaphela ayizange ibe kahle ngokomthetho. Noma yibaphi abanqotshiwe bazothatha leso sinqumo senkantolo e-High Court basidlulisele phambili kwenkantolo engaphezulu abathi i-Supreme Court of Appeal, njalo kungenzeka bagcine beyenza beyihambisa ku-Constitutional Court ngoba lento le izo-affecta abantu abaningi. Ukhumbule ukuthi akusile abantu abangama-178,000 kuphela abazoba affected, kunabantwana abalabo bantu abazoba affected. Umuntu oyedwa kulabo bantu abayi-178,000 bathi unabantwana abawu-2 or abawu-3, so kungagcina soku-affecta abantu abanjani more than a million, between a million kusiya ku-2 million ngoba abantwana balabo bantu. Bakhona abanye abantwana abazalwe bezalwa yilabo bantu abalama-ZTP from 2010 kusofika manje ku-2013. age group yabantu aba productive in terms of ukuthola izingane laba abathiwa ama ZTP, ngoba kwakuthiwa abantu from ama 70s kusiya kuma 80s to ama early 90s. So abantu laba ingane lezo ezinye zisase esikolweni manje, so leso sinqubo sizoba affect ukuthi kuzenzakalani ukubona. And umthetho wa South Africa uyathanda kakhulu ukuthatha abathi best interest of the child, uyayiqakathekisa kakhulu i best interest of the child. Ungenza noma yini kwabanye abantu kodwa akumele ukuthi uthinte izingane. So ingane zabantu laba ama ZTP ezizalelwe la eSouth Africa ezingawona ama South Africans, ngoba umthetho wa South Africa uthi uma uzalelwe la eSouth Africa uthatha ubuzwe babazali bakho. So ziyathinteka lezo ngane, so kuzowenzakalani ngazo lezo ngane mase kuthiwa abazali babo babuyele kwele Zimbabwe.
Lokhu kunganika ithemba yini abeZimbabwe abafuna ukuqhubeka behlala kwele South Africa?
Abantu baseZimbabwe baningi abanganamaphepha nalaba lamaphepha lana. So whether inkantolo ithe baqhubeke behlala or bengaqhubeke behlala, lokho akuzukusho ukuthi abantu sebezobuyela emuva, ngoba isimo abasishiya ngale eZimbabwe silokhu sinjalo namanje. So abantu ithemba lisekuthini bangalahlekelwa imisebenzi, bangalahlekelwa ngama-bank account. Otherwise okokuhlala, abantu basazokuqhubeka behlala kule la eSouth Africa noma sebengasekho emthethweni. Ende iSouth Africa iyabizibisele emuva yona, ngoba ithethe abantu ababenganamaphepha mostly, yabanikeza amaphepha babasemthethweni baziwa, then manje seyifuna ukuthatha labo bantu ibaphindisele esigangeni bangabe namaphepha bangazi, ngoba kunzima ukutrace umuntu ongamazi ukuthi ubani kanjani, ikakhulu uma kwenzakala ukuthi labo bantu bayaphatheka ekwenzeni amacala.
Lo ke ngumnumzana Velempini Thuthani Ndlovu, igqwetha njalo icubungula izomthetho, ubexoxa icingweni le Studio 7 ese South Africa. Amapolisa athi kubhubhe abantu abangamachumi amathathu 30 ngekhefu lephasika lonyaka, okulinani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa labangamachumi ayisikhombisa lantathu 73 ababhubhe ngesikhathi sinye nyakenye langekhefu likazibuse. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshile Studio 7 ukuthi ingozi eziningi lonyaka zibangelwe ngabachayeli abenze amaphutha abelakho nje ukwenqatshelwa.
Indaba ehluphayo izimoto eziningi zazihambe ebusuku, njalo abantu behlanganisa impahla nabantu abahambayo, and abanye bangikhona nxa bechayela izimoto abananzi imithetho. Abantu bayahamba lesiqhubo esiningi, abanye bayabe bedakiwe, abanye bahlanganisa impahla yama-passengers. Yikho phela sithi thina singakayi ku-ISA sihlangane labanikazi ezimota, sihlangane sibambane labe-Ministry of Transport, Infrastructure Development, the Ministry of Local Government, abe-Traffic Council. Bona abanikazi batsho ukuthi bazalandela imithetho yonke, njalo izimoto zabo zizabe zihambe emgaqweni zile izinto ezifanelanga. So yiko mina ngisithi abanikazi ezimoto kumele batsho abakwenzayo, atsho ukuthi bayakhuluma nxa singaye emgaqweni esikubonayo kuyathiyana.
Nxa likhangela izizathu ezibangele ingozi lezi, lingathi isizathu esihamba phambili yisiphi?
Yimenera abachayeli thina siyamangala njengeZimbabwe Republic Police, ukuthi abachayeli esilabo kulezi zinsuku bayabe jahile nsuku zonke, abananzi imithetho, abananzi ama-passengers, ukuthi nxa bethwele abantu kumele bananze ukuthi ama-passengers bale right ukuthi bangangena emoteni. Umchayeli kumele abaphathe kuhle, kumele ahambe labo ngendlela lelani esithi thina promote road safety.
Nxa sesikhangela izimota eziyabe zingalungelanga ukuhamba emgwaqweni, siyake sizwe amapholisa esolwa lawo, abanye besithi lina amapholisa lani lile mishikashika lilezimota ezingalungelanga ukuhamba emgwaqweni ezithwala abantu, lingathini ngalokho?
Abantu baphonga ukukhuluma mthungameli. Thina njengeZimbabwe Republic Police akumelanga sibe lo mpholisa owenza lokho esithi thina i-public safety vehicle business. kumbe i-pirate taxis. Ngakho-ke ukuthi kulo mpolisa ole mota njenge-pirate taxis kumbe umshikashika, uZulu kumele asitshele iqiniso ukuthi imota leyi i-registration number umnikazi ngumoyo, ngunyathi, ngumthungameli kumbe ngu-blessing. Hatshi ukuphonga ukukhuluma iye problem isihlanganelayo kulezi isuku ukuthi abantu baphonga ukukhuluma singaya emgqaqweni futhi basithengise izimota lezi abanye abaningi abantu abaningi abakhwanisi. Thina sile mthetho ukuthi umpholisa singambamba siyamxotshe emsebenzini njalo siyamhambisa ekhoti. Yikho phela sithi uZulu kumele asitshele iqiniso, hatshi ukuphonga ukukhuluma singela evidence.
Yebo, iholiday ikhefu selidlulile, kodwa ingozi zomgwaqo sihlala sibona zisiba khona. Kuyini elingakutsho ebantwini?
Abatshayeli kumele babe ne-correct mindset. Abatshayeli kumele babe abantu labanethithi thina bahamba bele road safety consciousness zonke, hatshi isikhathi se-Easter, isikhathi se-Heroes kumbe isikhathi se-Christmas. Because lingananzela umtshayeli uyabe ephethe impilo, impilo leyi kumele bayigcine. Njalo bona kumele babe leyathithi thina i-road responsibility. Yikho thina njenge-Zimbabwe Republic Police lamanye ama-stakeholders ahlanganisela i-Ministry of Transport le-Traffic Council siyale siyenza lokwane sithi thina ama-road safety campaign.
Lo ke ngu-Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele Nkomo.
Kuyaxokozela ezokuxhumana amalunga ebandla lesi siyephoselana aqatha. Abanye bathi abalandeli baleli bandla abafuni kucetshiswa kumbe ukuthi umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa abuzisiswe ngenhlelo zebandla. Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chingono uke wabuza ukuthi kungani ibandla le-CCC lingathathi ixesha elidalwe ngumsakazo we-Al Jazeera oveze inkohlakalo enziwa ekuthengisweni kwegolide ukuvuselela umdladla wokuthi abantu bakhulume ngalizilinye besola lesi sehlakalo. Umkhokheli wabasakhulayo umnumzana Makomborero Haruzivishe wavuka eseganga wamngenela uChingono esithi ngumthengisi owayesebenzelana lebandla lezanu PF ukuthumba amalunga e-CCC. Lokhu kuthukana kuqale ngomvulo kwaqhubeka izolo. Sixoxe lohlaziya izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ubunzima babagande ukuthi uyabona madoda esilwa ebanga imbala exotshaniswa izinja ezingayibambiyo kodwa bona basale bephalana bodwa. Kulusizi kakhulu lokho okwenzakala ikakhulu kwezemandleni leli eliphikisayo lelo abantu kade bekhangelela ukuthi engxenye bangathola isiphephelo khona. Kodwa-ke heyi kubuhlungu kakhulu ukubona kuphalana kanje. Ngike ngahlangana lomunye ubaba wakudala, ubaba lo wayekubandla lenelele MDC ehamba laba bafana. Abafana indaba ekhona yokuthi kabafuni kusolwa. Lokhu kulusizi kakhulu. Abananzelela ukuthi ukusola umuntu ayisikho kumzonda kodwa kuyindlela yokuthi ngawe uyamqondisa, ngawe uyakhonda. Kodwa engikubonayo kuleli bandla elikhona kathesi i-CC kukhanya ngani hayi wena ungavele uthi uyakhuluma ngendlela engasiyo enziwa umkhokheli wabo. Hayi bafuna siwe loku kudla. Ngiyakunanzelela kathesi khona okokwenzakalayo ukuthi khona nangu ujaha wabo lowu uChinono. UChinono lowu ngumuntu ovele ephatheke kakhulu kupolitiki yonale eyokuphi phikisana kodwa kuyamangalisa nxa ethu uyakhuza angathi uyakhuza awubakithi zihle zize bantu zihle zize bantu sengathi lokufa angafa kulusizi ke ukuthi uyamangala ke ukuthi ke manje asithi kungangenwa kupower abantu sibele power pho ngubani ozaqala ukubakhuza
abanye bathi lokhu kubangelwa zimpehla zeZANU-PF esezingene ebandleni ukubona njani wena khona lokho
kulusizi ukuthi ekubeni swenze konke khonoko sokuqala ukuthi kuthiwe ungumuntu weZANU sokuqala ukuthi kudingwe ukuthi hayo kwenza ukuthi singawelani iZANU kulusizi kakhulu lokho esimuzwayo kulusizi kakhulu lokho kwenziwa ngabasekeli bebandla lakhe yena uChamisa kakhulukazi onguye kumele ukuthi ngawe uyakhuza abantu linto yokuthi singehluleka lokho esikwenzileyo sibe sesisola omunye umuntu ngibona ngani ayisikho kukhula kwezombusazwe ayisikho kukhula kupolitiki lokho ukuthi khona endlini yenu lingaba lohlupho bese lisithi lina iZANU-PF kutshengisa ubuncane kakhulu kumalungu ebandla kutshengisa ubuncane kakhulu kumalungu ebandla engingakuthi mina immaturity enzakalayo kubi kakhulu ukuthi khona nxa abantu beqondisana babelokhe bekhuluma ngebandla kutsho ukuthi phela labelokhe likhampenela lele linye ibandla kulusizi kakhulu lokho kulusizi kakhulu lokho
alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ohlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota
Uba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi iqembu leHighlanders lizadibana lele Dynamos ngempela sonto emdlalweni weCastle Laga Premier League othembisa ukuchisa phansi laphezulu. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kobulawayo lamuhla lapho azakhokhela umcimbi wokuxoxisana labasakhulayo ukuthi bangene kwezamabhizimusi njalo bengathatheki ngezidakamizwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani livuka njani ku Studio 7 hayi ngithi nike ngicomment lapha kulo magalela mafa lo suthi angazusuthini usuthi amashona noma usuthi mayezo khulumela ubaba umkondisi mo yazi uzosidina thina abanye ngoba kudale sidli magalela mafa engaqali njalinge alingaso akhulumela umkondisi moyo umkondisi moyo wayengakhulumeli isisi yakhe noma isisi noma iMDC noma yini yakhe asuki ayiyekela nokusukelana lomqondisi moyo umqondisi moyo jina siyakhoda sinyeke safa sakhoda ene kuqalile nyeke kuphele la uzoba kula kulomthwakazi omuhambe yenda le emashoneni
mahlabezulu sanibonani mahlabezulu umhlaba wonke jikelele yeah hayi okhuluma lana lishagwane elikhulu yeah esigabeni sako siwo kwela sePlumtree kodwa ngikhuluma ngilapha kwela seSouth Africa eJohannesburg emzini waseDeepsloot yeah ngukhanyani encuzi bakithi ngilusizi kakhulu ngilusizi bangisizwa inkulumo zalelijaha elithiwa ngubelieve ugawule mayekhuluma ngendaba kaJob Sikhala isintu sakithi esingadolikwayo sithi khona inxeba lendoda alihlekwa so ke gawule asazi asazi impela ngoba uNkulunkulu ngophezulu kwakho konke hayi wena so ke kweminye iminyaka gawule nawe noma usemsebenzini kodwa ke ubo gawule ubheka ye kuzokuthola nawe kweminye iminyaka impela impela angibonge amen kuleyo ndawo
Studio 7 sanibona kanye labalandeli bakho ngivele ngihlale phezukwalo udaba njalo Studio 7 ngemva kwenkulumo ekamqondisi moyo ekhuluma lokho akukhulumileyo thina esingabantu bakamphwakazi esivumelana lakho kakhulu wena uhamba uyebiza abantu besishoneni okuyibo abasincindezeleyo ukuthi baphawule ngaleyo ndaba ebephakanyiswe ngubaba umoya angazi kumbe injongo yokuthi vele bayihlakaze leyo nkulumo yethu kodwa ekukhulumeni kwabo futhi bayaxhamanda bayakiliza bayahlanganisa izinto wesi lo abamuntu ngomafa magalela sibanda into abeyikhuluma le nto abesezivalisa vele bezingahambelani lalokho bekukhulunywe emarabu uthi nanku kuyadelelo lobhehula kuyadelelo mzilikazi kuyadelelo nkomo uyathukwa angazi ukuthi ubethukwa ngubani so mina Studio 7 nokuthi vele lo mafa ubebuzelwani yona bekungakhulunywanga ngesisisi angazi ngaphandle nje kokuzama ukunikeza isisisi udumo lingaludeserve futhi isisisi kahle kahle iStudio 7 ama-directors akhona vele ngobani phela siyabe lokho sithi Studio 7 kanti lento vele into yamashona naleyo ngiyabonga
uyabingelela kuStudio 7 linjani basazanye nabalaleli yebo sibonge laphana ukuthi iStudio 7 yenelisa 20 years selokhu yazalwa kuhle kakhulu kuloko kubasakazi umsebenzi wenza umuhle siyawunqoba ngivele ngwele ndaba ngifuna ukuphendula nangu sisi lona othi yena abantu basesishoneni sizobafaka vele kulezi ndawo lezi yebo asiyali sisi ukuthi abantu basesishoneni ungabafaka kodwa into yokuqala wena usuke usebenzise ingqondo leyani yokuthi kawuboni awunasici ngakho ngoba eqinisweni ungathola ukuthi umntana wakho akasebenzi khona lapho endaweni okufanele ukuthi ngawusebenza khona endaweni yakhona kunabona abantu ngoba uyajuta eVictoria Falls yabafaka so ngenye indlela wena usho ukuthi uright uzibona uright usokola indawo yakho okufanele ukuthi ngawubuye ithethwe ngabanye abantu akunamuntu ongayali ukuthi sithi labo bantu ngabangene kodwa hayi ngale ndlela osuyikhuluma wena songathi vele uphezu kwenjongo umuntu onjani ovuma ukubuswa ngabanye abantu wena ulokhu uhleli ungadlili abakho abantwana kumbe abafoweni bephuma phandle kwamazwe besiyadinga amadlelo kodwa wena usithi abanye abantu ngabangene esikhundleni asiyali bakithi esikudingayo ukuthi sikhipheni izanu PF yinto yokuqala esiyifuna ukuthi siyikhiphe ngale ndlela yokuthi asisayifuni kungene lo ongenayo mhlawumbe kungaba nobube but wena ungaqinisi ungumuntu wasemathebeleni uqinise kakhulu lokuthi vele sisazo bafaka labo sokungathi lenjo ngoba manje mawususenze njalo sokucaca ke kithi thina abanye ukuthi 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 wena laba bantu unesazela ngabo mhlawumbe ekhaya ubaba endlini wakhonale unesikhundla futhi ikukhuluma kanje ungakhulumi kanje ungumuntu wasemathebeleni uvumela ukuthi abantu sitsho lokho esingabe siyakutsho ili indawo ngeyakithi nathi sidinga ukuthi ngayithi esisemsebenzini yonke naleyo ngiyabonga uzama ukuthi sikukhuze sikwehlise nakusasa ubeyazi ukukhuluma
emsakazweni weStudio 7 emsakazweni weStudio 7 njani balaleli labasakazi bethu hayi siyabonga izindaba esiningi zona hayi sizwile imeseji esende isikhulumeli se-triple-zi umagalela amabhasibali kodise kubukhokheli wethu ubuqodisi boyo hayi yena kukhulume ngakhuluma ngoba wonke umuntu uvunyelwe ukuthi akhulume into ayifunayo kodwa thina sikufuna singabantu bamathebuledi sincindezelwe sifuna ukuphumeza imbabhe out sizimele sodwa lapha ngoba ngabe silokhu sithi sibambane lalaba abantu vele baqhubeke lokho besincindezela west yonikasi ngeke triple c kanesechamiseleyo magayela mafiza ezana abantu bamathebuledi izaxotsha amashona asebedbeach izaxotsha amashona adeploy ezikolweni zamathebuledi umbhedoro lawo kade ukhuluma wona bakalela mafasi badawe thina sifuna ukuphumeza imbabhe out ukhaza umkhodo chodo zomqondisi abantu balibona iqiniso vele bakukhangele futhi uzakhohlisa bona abantu besishoneni hayi khona thina abantu babathebuleleni ngoba wona vele lawo siyakubona ukuthi asobuthwe sidwidi phela siyakwazi siyayazi imbali yakho ukuthi wena ubuyani kodwa sizithulele nje asoe sidwidi nje baba sikukhangele nje ubuqondisi ngesidwidi ngobuya ematopo wena kile khaya kungapi kawula khaya kodwa uhlezi kobulawayo kodwa awula khaya so vele ake sidukiswe kuwe baba thina siyaphambile emparapi 23 support
vote laba kasi laba mpedu viva mrp viva
studio 7 studio 7 yeah kuchu kuti kulohlupo olukhulu ezweni lakithi lasezimbabwe masibheka lana kulohlupo olukhulu lawabona ngapha umuntu ongene ebandleni elithile egqoke isembatho salelo bandla noma umfanekisano walelo bandla oluyinkonzo engazange waba limemba yaleyo nkonzo engazange waba lilunga lalelo bandla umuntu esengene faka uphaka ulanda kalamanhloni president lokhu kalamanhloni wasithatha sabusiswa ngubani saqoka uthengephe ehambe ethungisa izinto udelela unkulunkulu hayi sehlanya lo sehlanya sentura okhuluma ungena
studio 7 studio 7 njani basakazi hayi sina siyabonga hayi okhulumayo ngusafenda Plumtree esigabeni sakokheme ngithi mina hayi thina siqhubekela phambili nge-MRP laba basithina sihamba ngobuhlobo kulungile asike siboneke bona babezani laba i-triple c laba MDC befaka indwele phambili bithi alivotele libe yi-president yeparty sizovuma ukuthi abahambe ngobuhlobo ngoba asiyibone sibona ama-opposition wonke kwela mashona ephethe ingamashona sithi asibonge umsakazi omuhle
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika uMongameli Joe Biden ufike kwele Ireland izolo ebusuku kuhambo lwamalanga amane. Engakasuki kwele Melika uBiden utshele intatheli izindaba ukuthi uhambo lwakhe lujonge ukuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili njalo lokuletha ukuthula emhlabeni jikelele. Ukuhlaziya loludaba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye ungakhangela foreign policy kaBiden ingathi uhlanganisile umhlaba ngoba ungakhangela uqathanise phakathi kokubusa kwakhe uBiden ekhangele kwezangaphandle kwelizwe ubusuhlanganisa lokubusa kukaTrump ekhangele ezangaphandle kwelizwe kwizinto ezimbili ezijiyene. Ungakhumbula uTrump waba umuntu waquma izinto eziningi, waquma lokhu, walahla lokhu, wathethisa lapha, wathini lapha. Umhlaba wawusungathi awusuphambene, kawusakwazi ukuthi kanti manje onguye osekhokhela ngubani emhlabeni ngoba iAmerika ngithi zenza ipolisi elikhulu lomhlaba. Sokeke lapha ungakhangela uBiden wabuyisela konke lokho kwakuqunywa nguTrump lokho. Ungakhangela lesi impi le eye Ukraine leRussia. Iyakhokhela iAmerika khona phana iloke ikhokhela ibambi NATO ihlanganise amazwe.
Yena uBiden umbona eluphatha njani udaba olwa ma lobudlelwano lamanyamazo hi foreign policy yakhe uyibona njani?
Ngibona ngathi ngakukubika ngako ngoba khathesi nje umsekeli kamongameli Kamala Harris ube hambile ekhona ngale Africa lathi kasi asithiwa ngaphandle kakhulu i-Africa ku-foreign policy lapha. Mbona ngathi akukubi kangako ngeza ke ngibone sengathi umhlaba uyaxokozela ngenxa yokuthi uBiden uyehluleka ukuthi abuse umhlaba. Njengakhathesi ehambile nje siye Britain uyamukelwa kuhle angabe ngumuntu lowana oninwayo ungathi asomuntu ophethe kuhle izinto zakhe. Yiko lokho engikubonayo nge-foreign policy yombuso kaBiden lapha e-America ngalesi sikhathi.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seTexas khona pha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba ophakemeyo wakwele South Africa ePitoli uyaqhubeka ngokucubungula udaba lokuthi kwesulwe na ama-permit ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe akhangelelwe ukuphela umsebenzi ngenyanga kaNhlangula. Amapolisa athi kubhubhe abantu abangamachumi amathathu ngekhefu lephasika lonyaka okuyingxenye yalabo ababhubhe ngekhefu lanyakenye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo-7:30 silazo njalo ezinye indaba. Igama ngu-Chris Gande.